lapho sokusenzakala nje ukuthi ibandla lezano lo umnangagwa sebesenza nje ukuthi kugcotshwe okuyize ngoba sebefuna ukuthi betshengise lokuthi hayi bona ukhetho baluwina ukhetho lwakade lukhona ngoba ngisho sikwazi ukuthi abaphikisayo ikakhulu abe-CCC bathi hayi umuntu lo kawinanga watshontsha isihlalo lesi yikho okukhona apho ukuthi akusasa nje sokugcwalisa umthetho nje kuphela kodwa indikimba yendaba yokuthi ukhetho aluzange lusetshenze ngendlela efunwa yisisekelo selizwe ilokho ikhona yabo khona ukhona udokoza lo liyana ngithi ehambe ebantwini ngithi ehambe siyavakatsha kwamanye amazinga ume ehlezi phambili kwakhona mana ecabinet abanye bakhe babe sithi kodwa phela wena watshontsha isihlalo lesi
abala ndaba lakho yini khonokho mdla
bengazitshaya ingani abala ndaba lakho kodwa into okumele siyinanzele gibs ukuthi iminyaka emhlanu le edluleyo indaba akade beyigijimisa kakhulu yindaba yabo kunjani le nto ethiwa yi-engagement into yokudlelana lamanye amazwe ukudlelana namazwe anjengabo-Britain labo-America beyiqakathisa kakhulu ungathi uyakhanyela sibili zonke inhlelo kade zikhona uhlelo kade beluhambisa phambili lokudlelana ngamanye amazwe manje kathe sibazadlalana njani lamanye amazwe nxa ukuthi befika ngale abantu labana beqala bebebuze bethi hayi kanti indaba liyani yokhetho engaphelanga liyana sizayenza njani yikho-ke okuzabenza njani bengalali ebusuku lamini lantambama
ye nxa sesikhangela khonokho okukhuluma ngakho ukuthi babevelebele njongo yokuthi kuvuleke phela amathuba ukuthi bakhulume lamanye amazwe akusoze kwenzakale ngombono wakho
kuzenzakala kodwa kuzenzakala njani kungani inkulumo ikhona esenjani ayisozibe ngenkulumjani eqondileyo babethi behlala phansi nje khonaphana bethi baqalisa udaba ngoba kukhulunywa ngento zokuthi abantu bezosungula amabhizinisi eZimbabwe indaba iyabe ilokhu iqalisa emhlanganeni lapho indaba ukuthi hayi kodwa kule ndaba yokhetho liya uyabona ke duke ukuthi isibisela zonke inkulumo ezingabe zisuka khona isizibisela emuva yikho mina engibona injani unjani kuzabe nwaya ukuthi beze begcine besithini kukhulunye labeqembu le-CCC ngibona ingani yikho kuzakugcina kusiya khona okusegcekeni yikuthi ukhetho lolu impumela yalo ayisilo impumela eyayifuna ngabantu bezimbabwe ngitsho la kancane
ye khonokho-ke okukhulumisana lamanye amaqembu kumbe ngithi lamanye amabandla anjenge-CCC bangakwenza yini abantu bezanupiyo
sonke kwenzakala uyakhumbula laphana umuyi umgabe ukuthi ucine ekhuluma njani lolo thangirayi ngoba laye wayesebona ukuthi usephakathi kwembokodo lelitshe lapho ngoba kwakungesela okunye okwakungohambe ezimbabwe kwakungasela enye imisebenzi engenzeka ungazange kube njani ukukhuluma khona okuyana yikho sokukhona ukuthi nxa vele kule ndawo ezinje babadube ukuthi kumele kukhulunywe omunye lo munye uhle bambe laphana egebhe kwesakhe isikhathi kweyakho indawo yikho-ke izani izabamba igebha lapho isithi hayi thina sawini ukhetho lolo i-CCC izabe mina ngalisithi hayi liwinanga lenza into zobugulufu khonokho nje then okubahlukanisayo phakathi kwabo yikho kuzanjani okuzathi omunye umuntu uzabuye kuthi hayi madoda elawoma asihlaleni phansi sikhulume alike nithiye iindaba zenu lezi elime ngazo ngale siyalizwa lithi laqila siyaliza lina lithi lawini kodwa hhayi liyabona phela futhi umkhanjo lolehlukanisayo yokumele siwubone ukuthi singawuvala kanjani
kusenzakala konke lokhu bawamhlanga siyabona ukuthi kula bantu phela ezimbabwe pho kumele bona benzeni kumele belalele bamelele kuyathiwani kona
uyabona into kathesi mina engani yangihlupha wadube ukuthi singathi ngakhangela ama-election ka-2003 2008 2013 bekuthi nxa kusiba le mpumela enje abantu behambe esitradini lapho ingani batshaye izinto abasebekhangele phansi bengakwazi ukuthi benzeni ngoba impumela kade beyicabangela kulolo khetho olwadlulayo ayisiye yaba khona kathesi okungani kuyangihlupha okungesabisayo ukuthi kulokuzonda abantu bazondile kakhulu ukuthi no besebezilungisele ukuthi no hayi ngemva kweminyaka eyi-43 sihluphekele izweni leli nantu utshintsho selubuyile abantwana bethu bazathela imisebenzi thina esesizaretire zathola ongamampenshini okungcono abantwana bethu abasemezweni abahamba ngeminyaka eminingi nini sebezaphendula konke lokho sebekubona ngani akumeke kwenzeka iminyaka engu-5 elandelayo yikho nxa ungathi uyakhuluma labantu kakhulu ngathi uyananzela babaduke kulokuzonda manje nxa kulo moya wokuzonda elizweni kuthatha nje isitiki somentshisi ukuthi kulumathe okunye okungalunganga
ukuthi kungalumatha okunye okubona khonapho
kungalumatha into ngokuthi kulumatha nini kulumathiswa yikuyini